Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuzivandlela 2020 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ifees yona eyama university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe, indlela ahamba ngayo, transport system and konke aphila ngakho, kuma sikhangela kuma rent and konke.
Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isola uhulumende ngokuvumela amayunivesithi lamakolishi ukuthi akhuphule impatalo yezifundo ifike ku-$5,000.
Yezibuya ngi-amu kahulumende because kusetshenziswa ukhansila. Nxa kusetshenziswa ukhansila uzoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende ngokuthi futhi kanje ngafika lapho kuholwa khona, nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafika. Isikhathi esiningi kuyabathiwa ama-50 kgs.
Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezilitshumi lasishiyagalombili zamadola emelika, i-$18.7 million eyokusiza abalambayo ngokudla eZimbabwe. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isisole uhulumende ngokuvumela amakolishi lamayunivesithi ukukhweza imbhadalo yezifundo isiya kunkulungwane ezinhlanu zamadola, i-$5,000. Intotheli zindaba yethu umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakolishi lamayunivesithi amaningi elizweni ethule impiko ngenyanga esanda kwedlula yokwazisa izifundi ngokukhweza kwembadalo yezifundo nokunye. Abenhlanganiso yezifundi eyezinasu bathi ngesimo somnotho welizwe esikhona manje, uhulumende bekungamelanga akhwezele imbadalo ngesilinganiso esikhulu kangaka. Okwaba ngunobhala walenhlanganiso umnumzana Ahlifunye uthi ngesimo esiselizweni uhulumende bekungamelanga athathe inyathelo leli.
Into eqakathekileyo kumele sinanzelele ukuthi i-economy yethu njengelizwe ayimanga kuhle and intengo yento zonke iyakhwela, okutsho ukuthi i-fees yona eyama-university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe, indlela ahamba ngayo, i-transport system and konke aphila ngakho, kuma sikhangela kuma-rent and konke. Intengo siyakhula kudala. So ngakho ke ukuphinde bekhweze futhi le ebhadalwayo ku-university kuyinto esinganyeke siyivumele ngoba bona sebakhweza kudala. I-economy yethu siyakhweza izinto kudala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana uSalo Siziba, yena othi isisekelo sombuso welizwe sithi imfundo ilungile lomuntu wonke eZimbabwe.
Ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke bagijimisana le rate. Number 2 esikubonayo ukuthi ukukhwezwa kwe-fees kuveza udubo oluselizweni mayelana labathi ngesilungu i-commodification of education, lapha ke asebe privatizer education ukuze ikutholwe ngabalutshwane abantu abalemali. Number 3 ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke uhulumende akazimiselanga ke ukuthuthukisela izwe ngenxa yokuthi izisebenzi abadala abasebenzayo imiholo yabo kayikhwezwanga, kodwa ke intengo ezikolo ziyasukunyiswa.
Kodwa unobhala wenye inhlanganiso emela izifundi ezikhosu umnumzana Tinashe Katsidzira uthi limbadalo kayivikeleki ngomumo womnotho okhona elizweni. Omunye umzali unkosikazi Messi Chingwana ngwana uti njengabazali abasoze beyenelise imbadalo.
Ukukhwela kwamafisa weuniversity thina njengabazali akusiphathi kahle ngoba imali le iningi kakhulu. Asiholi abaningi bethu siholi imali ezingange 1000. Kusho ukuthi ukuze siyibhadale imali naleyo endlini akusadliwa, akusagqukwa, akusayenziwa lutho, imali yonke siphelela kufees. And nxa kuyifees ye 5000 uza umntwana uzafuna imali zokugada siye esikolweni, uzafuna ukudla, uzafuna amabhuku, uzafuna ini. Thina asingeke siyikwanise imali yena leyo. Angazi ukuthi uhulumende ngasiphathisa njani njengabazali ngoba sithwele nzima. Ngiyayina lesi ibhadala khathesi ukuthi leyiza sehlula.
Uhulumende walile ukupha amakolishi imvumo yokukhweza limbadalo ukwedlulisa amalawulo njengoba abenza izifundo zebanga lama-undergraduate degree bebezamele bakhokhe inkulungwane ezithoba munombili zamadola 9,000 zimdollars. Kuthi labo abakubanga laphezulu elama-postgraduate bamele bakhokhe inkulungwane ezilitshumi lane lengxenye yamadola 14,500 Zimbabwean dollars. Ngimele isitudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi usuqoqe uncedo lwezigidi ezilitshumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-$18.7 million eyokusiza abalambayo ngokudla kanye lokufinyelela inhlelo zempilakahle lamanzi ahlanzekileyo eZimbabwe. Iningi libhekane lendlala ngenxa yokusilela kwezulu kanye lokonakala kwesimo somnotho welizwe. Izifuyo eziningi sezifile ngendlala, izilimo lazo zibunile njalo intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mahlayana ezitolo ngesikhathi iningi lingatholi imisebenzi njalo abasebenzayo bethola iholo eliphansi. Ihlanganiso ye-World Food Programme igcizelele namuhla ukuthi ngempela abantu abayizigidi ezedlula eziyisikhombisa eZimbabwe babhekane lendlala engakaze ibonakale eminyakeni elitshumi edluleyo. Kambe bonke abaludingayo usizo lokudla bayaluthola na? Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye eGwanda North, ongomunye wasebeluphele abathola usizo lokudla.
Sazanywa ukunika abantu usipho ukuthi-ke kuba ngamabele zonyawuthi, umumbu uba mlutshwane kakhulu kahle. But bayazama kuyazama uhulumende kunika abantu ukudla ngendlela eqondileyo. Singakaboni ukugcinelela lokho mvele kuganga lokho afike kuwenza kunika ngamaphathi ngamaphathi. Sesekulandela le idenge lenye inyane le yabantu abanye abaninyane. Hhayi bayaphiwa nje ngendlela, asikaboni ububi obukhulu kangako.
Kuvela kuhulumende bekunhlanganiso ezizimele ezinjengabo-World Food Programme.
I'm not too sure ukuthi uhulumende ukuthatha ngakho, but ke kubuya ngi-amu kahulumende because kusetshenziswa ukhansila. Nxa kusetshenziswa ukhansila sizoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende nokuthi futhi kanje ngafika lapho kuholwa khona, nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafisa. Isikhathi esiningi kuya baphiwa ama-50 kg sokusiwa i-50 kg njengoba nje vele ithumiwe injalo.
Umuntu oyedwa uthola okungaki ngenyanga?
Uyathola iyodwa ngomuzi ngomuzi, kababali bantu ukuthi bangani, babala umuzi ukuthi lumuzi bawunike, lumuzi bawunike, abaniki benika ngenamba yabantu, abaniki konke ngasikhathi sini. Kwenzakala ukuthi kule inyanga lingaphiwa unyawuthi, inyanga ezayo liphiwe umumbu, inyanga ezayo liphiwe amabele.
Ekubhaliseni lapho kulula yini? Abantu bakhethwa njani? Yonke imizi yakwenu iyenelisa yini kumbe kuyathiwa abanye hhayi bazuza?
Ukuthi kuyabe
ukuhambe njani kanye naqiniswa ukuthi bathila bona amabharane babo ababafakisayo ezigabeni labo ababafakisayo babafalayo ke bafaleke kuhambe ngaleyo ndlela. Angizengananzelela kangako nxa kungabuya futhi bathumele amaphesenyana kungene ezindlini ukuthi sikudla sekubuyile. Into engani iyadula ke khona okuya kuthatha ngoba kade sekuku-30 pounds. Singasithi kuyadula ngoba vele kathi silasindayo silaleyo 30 pounds. Nokugayisa lakho sekudula ngoba angithi ibhizi siyakhwela lakho kuyi-20 pond ukugayisa. Sokuthi ukuthi kumele ube le-60 pond ukuthi zikwanise ukudla.
I-30 pond leyo elitshoyo ngeyani?
Ngathi nxa ngakudla kuyabuya kuyethwalwa ngezimoto. Uhulumende kalazo ezasezimoto kuyaqaqa abantu bahambe bayethwala. Yebosebesekuthi siya lapho kuhlakwa khona amaholu.
Umnumzana Ernest Malando yisakhamuzi semzimunye eGwanda North ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa seziveze ukukhathazeka okukhulu ngokwehla kwesisindo somnotho wakwele South Africa osokubangela ukuthi amankampani amaningi agumule izisebenzi. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Umnyaka ka-2020 odume kwabaningi ngokuthi ngumnyaka wenala, usuthi abaningi beZimbabwe bethole amathumbu ngezandla ungensuku zatshwala uqalile. Amankampani amaningi athwele amagabha avuzayo kanti asazise ukuthi azagumula isebenzi. Inkampani ezoxhumana ye-Telkom ifuna ukugumula isebenzi ezizinkulungwane ezintathu 3,000. Ngakwelinye icele inkampani yezempahla lokudla eMasmart Holdings South Africa ithi izavala izitolo ezedlula amachumi amathathu 34. Lokhu kuzatshiya abantu abedlula inkulungwane 1440 bengela msebenzi. Amankampani ezokwenjiwa lasebenza kezezimali lawa phakathi kokuxoxisana ngendaba zokugumula isebenzi ngenxakoma kwezomnotho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi sebedlela evalweni.
Hayi, lokho sokusenzeka lapha eSouth Africa sokufana nje lokuthi ubaleke isilwane siyazithela phezu kwamaganyana. Sekufana nje lokuthi siseZimbabwe lapho esabaleka khona kuhlupheka ngoba besicatshile lapha kulelizwe, kodwa manje uvalo luyatshaya ngoba lathi kuyasithinta kakhulu ngoba isikhathi kusenzeka lokhu maningi amathuba ukuthi South Africa ivele ikhangele ukuthi mangaka amaZimbabwe kumsebenzi esemazingeni aphansi ukuthi labo bekhitshwe lapho kungene amanye ama-South Africa la aselahlekelwe imisebenzi kulezo zikhala.
Intatheli yeZimbabwe unkosazana Princess Siziba uthi usizi ukuthi abeZimbabwe laba sebethembele kwele South Africa impilo yabo yonke.
Uma amakhampani amaningi angavala imisebenzi kuzoba nzima kakhulu kithi thina izalwane zaseZimbabwe ngoba okwamanje le misebenzi yakhona ayitholakali, kunzima ukuthi uyithole, kunamaphepha afunakalayo esingakhona ukuwathola lapha eMzansi Afrika. So mama company evala kusho ukuthi sizohlala ezindlini osibuyele elizweni lakithi lapho kungena umsebenzi khona.
Ensukwini esanda kwedlula amakhasi ohlelo luzoxhumana kwi-internet lwe-Facebook belugcwele ngemifanekiso yendwendwe zezalwane zeZimbabwe ebezibonakala zintshungubala emngceleni wakwele South Africa zingena ngokungekho emthethweni. Lokho kutsho ukuthi baningi abaqhubeka bezodinga imisebenzi kwele South Africa kanti layo leyo msebenzi ilokhu incipha ngenxa yokoma kwezomnotho. umfundisi Frank Mhlanga oseZimbabwe usebenzise sabela ukuthi kuzavuka udlakela lokulisana sekubangwa imsebenzi.
Yikho lokho kubangela ukuthi imsebenzi ibe skasi, ibe mlutshwana, abantu beSouth Africa izizalwane zakhona zibe sezizonda ke, sezizondela abantwana bethu abasebenza khonale. Yena le into esihlala siyibona ye-xenophobia sekungathi yibona babathathela imisebenzi. Ngenxa yesimo selizwe lethu lapha eZimbabwe esivi kakhulu, esibuhlungu kangaka.
Inhlanganiso zezisebenzi zona zithi ziza kulwa kube ncane indawo ziphikisana lesigumula lesi. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe zithi okuzayo kukhulu kulalokhu okwenzekayo. Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Duma Qubule uthi kukhangelelwe ukuthi umnotho weSouth Africa ukhule ngesilinganiso esiphansi kokukodwa ekhulwini, less than 1%. Lokhu uthi kungahle kwenza umnotho weSouth Africa uzithole singene kuluhlu lwamazwe alomnotho osuwile okwaziwa ngokuthi i-recession olwasemzini. Melisulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sihlolisisa isimo sezemfundo elizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Mozambique uMnumzana Filipe Nyusi usegcotshiwe ukuqalisa umsebenzi ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe ngumfumfu nyakenye. Kodwa kule mibiko yokuthi kwaba lokuqilibezela kulolo khetho. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuzaphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Izikolo zivulwe ngolwesibili kuliviki kodwa ababalisi abaningi kabayi emsebenzini ngoba bathi kabalamali yokugada. Ngakho bathi uhulumende kumele akhuphule iholo labo lilinganele $475. Ngemali yeZimbabwe bathi bafuna i-$7,000 kusiya phezulu. Kodwa uhulumende uthi akalayo limali. Abazali bathi kumele loludaba lulungisiswe ngokuphangisa ukuze ababalisi babuyele ezikolo ngoba imfundo yabantwana iphazamiseka. Lanxa uhulumende evimbe izikolo zeprimary lezesecondary ukwengeza impatalo yemfundo, iningi lithi ukutshabalala komnotho okuqhubekayo kuzabangela ukuthi abanye abafundi behluleke ukuqhubeka ngezifundo zabo. Ngokunjalo abanye bathi amabandla ezombusazwe abalisele ZANU-PF lele MDC kumele ahlale phansi akhulumisane kudingwe indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga leMDC uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kubuhlungu kakhulu lapho sesingena khona. Okokuqala, kuliqiniso ukuthi abantwana lanxa kungakhezanga amafizi kuzaba nzima ukuthi bafunde. Sikhangelele ama-uniforms, sikhangelele ukudura kwamabhuku, sikhangelele nazo zonke nje izinto ezidingakala esikolo. Okwesibili-ke, nxa uhulumende laye futhi esithi kungakhwezwa, uyenza ingani uvikela abantwana kumbe abazali, kodwa-ke uyabalimaza ngoba imali ekhithwayo kathesi $10 le kayithengi lasinkwa. yokumele ithenge ke amagetsi, yokumele ithenge amanzi amunicipality, yokumele incedise inhlelo zesikolo zonke. Izinhlelo lezo zigcina zonke zingabambeki. Mina ngikukomiti yesinye isikolo sikahulumende. Ngesikhathi esedlulileyo besithi singakhiphi $500 sithenge amagetsi yethemu yonke, kodwa kathesi sesizavala besithi singakhiphi $500 sithenge amagetsi eviki kuphela, okutshengisa ukuthi amagetsi akhwelile. Nxa sisithi ngapha kusiza soze sikhweze, kutho ukuthi siyabe sidlala practically kuground akusoze kusebenzeke. Ikanti-ke nabazali imali kayikho, uhulumende nguyomele abone imizamo indlela akubhalansa ngakhona ukuthi ezikolo kusebenzeke, njalo nabazali benelise ukuthi bahlawule inhlawulo ezikhona. Kumele silungise izinto lezisindawone.
Baba Nkomo, uyavumelana lakho yini ukuthi ukushabalala komnotho kuphazamisa imfundo yabantwana, njalo uthini ngodaba lwenkulumo ezizanywa ngubaba Mbeki?
Ngibona ingani inotho yelizwe lonke isemfundweni yabantwana, njalo nje abantwana uma izikolo zivulwa umzali wonke ukhangelele ukuthi umntana wakhe ahambe esikolo, ngoba kuyilo ilifa eqathekileyo angalithiyela umntwana. Ngibe sengibuya lapho ukuthi ezikolweni ngibona angani izikolo nezikolo phela angithi vele yizo ezihlala phansi zilungise ibhajethi yokuthi umnyaka nxa uqalisa sizakwenza lokhu nalokhu uhambe kanje. Beceda lapho babe sebehambisa kuhulumende ukuthi kuyenziwa kwathiwa yi-approval. Ngibe sengibuya lapho ababa Ndlovu othi ibandla le-ZANU PF alifuni ukukhuluma lani, kumbe upresident welizwe ubaba u-EC afuni ukukhuluma lani. Iqiniso elikhona yikuthi lina yini elingafuni ukuthi libuye ekukhulumeni lebandla le-ZANU PF? Lifuna ukuthi lina likhethe ukuthi ubani ngiyongenayo, ubani kangeni kulezi zinkulumo? Lapha umongameli phela munye owelizwe. Uma sesifana sihlaleni phansi sikhulume sifana namacebo, angithi sipha amacebo kulo onguyokhethwe ngabantu ukuthi akhokhele ilizwe okweminyaka le emihlanu ekhona abakhethe ngayo. So ngaleyo ndlela thina sikhangelele ukuthi lina baba Ndlovu njengabanye bethu abakhona elizweni lethu esiphikisana sisonke sikuma-election, i-election sidlulile, uvumani-ke phela la umthi libuye lihlale laphana litsho ukuthi lo ngupresident welizwe leZimbabwe. Sahambe emakhoti lafika ngalela cela ukuthi labo bantu bawinile ngoba labo bekhangela becubungula kukhanya ukuthi vele ibandla le-ZANU PF lizweni eli-clean. Ngiqheke baba Ndlovu.
Naso Ndlovu.
Ye, okokuqala ngicela ukuqondisa ukuthi umthethwandaba wathi ibandla le-ZANU PF liwinile. Umthethwandaba wathi thina kasilethanga ubufakazi obugcweleyo ukuthi saqilibezelwa. Umthethwandaba wayefuna sibuye lama-V11 wonke, kodwa-ke thina sasesinanzelele ukuthi kube le-interference kuma-boxes lakho singahambisani. Yikho-ke umthethwandaba walahla-ke indaba yethu emthethwandaba ngokuthi kasilethanga ubufakazi obugcweleyo. Then okwesibili bese sithi thina ingxabano vele ikhona, thina sithi umnankagwa le-ZANU PF kabawinanga. Akuqaliselwe khona lapho, ababizane bahlale bakhulumisane kuyena leyo ndawo, bakubonisane bese kukhangela iway forward ukuthi kubanjwe njani kulungiselela ukhetho oluzayo luya phambili. Sitho thina esikusolayo ukwenza sithi kawinanga, laye atsho wenzayo ukuthi athi uwinile kuhlelwe phansi. Kangamemezi umnankagwa tena, hhayi mina ngiwinile, laba abantu ababuye ngekhondishini enje uyabe engafuni ukukhulunyiswana. Ingxabano isikhona, ubaba lo mama bayaxabana endlini, ingxabano isikhona. Ubaba kangayala athi hayi mama ngiyamnika imali ngenza lokhu, mama lathi hayi ubaba wenza lokhu. Akuhlalwe phansi kuchazululwe kubonakale ukuthi kusetshenzwa njani kuyiwa phambili. Ngoba kathesi-ke silobudana, ubaba nxa simtshela ukuthi silohlupho uthi hayi lingasadli inyama, hambanile kudla imbhida, hayi hambanile kudla amaphotheto. Ubaba wethu silobudana kakhulu, sifisa ukuthi atshintshe ukwenza kwakhe njengoba sesingena ku-2020.
Kuphosela ukucina nko.
Yeah, hayi ngiyamuzwa uNdlovu ukuthi bakubona ukuthi kufanele ukuthi kube le nkulumo. Mina-ke kade ngakucela ukuthi khona bona kabavume ukuthi khona kwakutsho ukuthi umthethwandaba walahla indaba yabo phela bengelabufakazi. Sokwabalulwa ngama-courts ethu ukuthi thina yithi esemthethweni, yithi esilomongameli bandla le-ZANU PF elo muntu ofanele abumongameli. So ngaleyo ndlela asimlaleleni, libe selibuya selihlala phela labanye laba abaphikisayo kuPoland laphana. Senizatsho lani ukuthi lina hayi laphana ikho sokusonayo lani liphakathi sikhuluma sindawonye. Ayikho nto lisizele esiphukwini selilodwa liphuma phakathi kwabanye abaningi. Hayi, ayisikho ndlo.
umnumzana Malaki Nkomo ngoyebandla lezano PF obexoxa endawonye lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu elebulawayo sithi seliqatshe uPhilani Ncube ukuba ngumqeqeshi walo. Kubika uJoseph Njanji.
Ncube ulobelane isivumelwano somsebenzi esomnyaka owodwa leqembu lebulawayo sithi njalo uzancediswa ngufarayitha waTirambewe onguye umsekeli kamqeqeshi wakuqala kanye loGoldin Dube ongumsekeli kamqeqeshi wesibili. Umqeqeshi wabonozinti omutsha weqembu lebulawayo sithi nguDaniel Khumalo yena obesebenza la iqembu leFC Platinum eminyakeni edluleyo. Abaqeqetshi babadlali abasakhulayo abeqembu lebulawayo sithi ngababalisa uJohannes Ngotso ongumqeqetshi wamajaha aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili, uInnocent Mapuranga kanye noBruce Chuma bona abasebenza labafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lathoba munembili. Uncube uke waqeqetsha amaqembu abalisa iPigot Mask, eLenjube Sundowns, iChicken Inn, eleHowmine kanye leleHarare City. Isikhulumeli seqembu lebulawayo sithi uThandiwe Moyo utshele umsakazo weStudio 7 ukuba iqembu leli lizoqala ngeviki ezayo amalungiselelo alo alonyaka.
Amalungiselelo azaqala ngoMvulo ozayo, uyaqala ngo-10 to 12 emini eSt Columbus. So wonke ofisa ukuthi engabe ebona ingane ngenelisa ukudlalela iBulawayo City ebuye kuma trials ethu. Sizathu ukulitshela ukuthi ngobani sesibagcinile, ngobani asebe silahlile, ngobani lathe sesibalahlile.
UPhilani Ncube nguye ongenise iqembu lebulawayo sithi kusigaba seKasilaka Premier Soccer League ngomnyaka 2016 ngemva kokuba bephakamise isicoco seSouthern Region Division 1 Soccer League ekupheleni kwesizini ka-2015. Iqembu lebulawayo sithi lidlale okweminyaka emibili kusigaba saphezulu esePSL laseligunyulwa ekupheleni kwesizini ka-2018. Ngaleso sikhathi beselehlukane loPhilani Ncube njalo lidlale umnyaka owodwa kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lenelisa ukuphanga ngaliphenduke ngemva kokuphakamisa isicoco ngoba seliphutshe liphezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizini. Umqeqetshi ongenise iqembu lebulawayo sithi kusigaba sephezulu lonyaka nguTry Ncube yena ongela maphepha adingakalayo ukuba aqeqetshe kusigaba saphezulu. Abaqeqetshi abaqhube izifundo zikaCAF A yibo abalelungelo lokuqeqetsha kusigaba saphezulu esePSL njalo uTry yena uphethe izithupha zikaCAF B. UTry ube ngumsekeli kaPhilani ngesikhathi iqembu lebulawayo sithi liqala ukungena kusigaba saphezulu njalo ubikwa esebuyele njalo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lapho aseqhatshwe khona liqembu leWange. Iqembu leWange ligunyulwe kusigaba saphezulu ekupheleni kwanyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngokuBulawayo nguJoseph Njanji.
Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishila nami. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishila. Thank you.
Master KG uthi Jerusalem ayihlabela kamnandi esiqibela izindaba zosuku, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yezinaso isola amayunivesithi lamakolishi ngokukhuphula imbadalo yemfundo. Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezi-$18.7 million yokudingela uzulu weZimbabwe ukudla. Kwanele olivalelisayo, ngintungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.